wasesicacisela njalo ukuthi ama-passport angagcina engaselahlonzi lolu okulunganga ukuthi i-passport yeZimbabwe ilohlonzi lwakhona, ngoba ezinye izivikelo eziyabe zikhona ku-passport leyo azisizo zivikelo ezidingakala yiZimbabwe kuphela. Kule mhlanganiso ezikhangela lezo zivikelo ezinjengabo Interpol eziyizo ezipasisa ukuthi i-passport leyo imqoka, njalo i-passport leyo kayingeke yaba i-passport engafojwa, kayingeke yaba i-passport engasetshenziswa yilaba abantu abahamba besenza ubugandanga njengalokho esikubonileyo esikubonayo kwamanye amazwe.
Kutsha yini lokhu, njalo kuyini okunye okutshintshileyo?
Bekungakutsha kangako, kodwa okuntshintshileyo yikuba thina wakhona alawo babawuthengileyo usukhupha ama-passport amaningi ngesikhathi, sokungathathwa abantu abaningi ngesikhathi sinye, izingwalo zabo zipasiswe khona ngali lapho ababe bezinike khona kubosikomishina bami bezipamprekini khona ngali. Kuwe sokusithi nxa sebeqedelane lakho sokufika eHarare sokuyikuphonga ufika benikwa inamba ye-passport lebhuku le-passport, kube sokulotshwa lolo gwalo, kube sokubiselwa njalo. Njalo kuza kuba lokuphangisa. Njalo futhi wasazisa ukuthi kulo mtshina omunye asebezidingele bona ukwenzela ukuthi babe lokuthi bona babe lakho ukuthi benelise ukuziyenzela ibhuku le-passport instead yokuthi bahambise ko-fidelity printers.
Lokhu kuyahambelana yini labantu ababekufuna bekhuluma ngokwabelwa kwezabelo amandla uhlelo lwe-devolution?
Sina ngohlelo lwe-devolution besisitsho ukuthi zonke ingwalo zomuntu oyisizalwane seZimbabwe kaziyeneliswe ukukhitshwa ezigabeni, kungabi le nto ebuya kuthiwa yeHarare. Obuya eHarare bube sokusiba yi-information ehanjiswa eHarare, kodwa-ke sithe siyakuchwayisisa sakukhangelisisa esesilandisela sakubona ukuthi hhayi ama-emergency documents agcinaso kulobuqili lobutsotsi lobukopokopo okwagcina ama-emergency documents ethu ayisengasafunwa ngamanye amazwe.